Mina kuyangijabulisa kakhulu ngoba sokufika kusimeso sigaba sokuthi sifike kusibanga esinjengasemeso ngoba yikho esasikulisele ukuthi sifike khonapho. Kodwa okwakomnyaka lo odlileyo 2014 ayi siphose sakhuphuka kangcono sikulo kutshengisele ukuthi loke thina ngokwethu sizama ngamandla ethu ukuthi kubonakale ukuthi iZimbabwe ilizwe elithuleyo okungalabudlwa ngudlwangu okunje ngokuxabana nesoso. Yebo kukhona okwangaphakathi ngoba yonke indawo kunjalo kodwa in terms ukuthi izethekele ayi sizibambeka kahle nabababuyelayo bafika beke ngamameli bethu khona ngale befakazi ukuthi sifikile eVictoria Falls eZimbabwe kulokuthula abantu basiphatha kahle.
Uhulumende uthi inani labantu abethekelele eZimbabwe ngomnyaka odluleyo liqonge lisuka ku-1.8 million ngo-2013 laya ku-2 million ngo-2014. Likubonile yini lani lokhu njengabanini mahotela?
Kumqoka sibili kuliqiniso eliphakemeyo ngoba lathi silobufakazi nabo. Yebo kube lokuba lokuxokozela ekuchineni komnyaka lapha bekubalwa nje imikhuhlane njengabo wayebhola. Kodwa kithi akufikelelanga kahle, akuzange kufike ngoba izinyaba engithi zempilo bahle bakukhangelela kakhulu ukuthi sibone ukuthi akufiki ngoba sisazi ukuthi thina lapho esidla khona ku-tourism. So kuyafuze sinakekele into ezinjengemikhuhlane ukuthi ayikho ukuze sibe lezethekele. Ngibona sibili hayi uhulumende ngayisho njalo baqinisile ngoba lathi ungakhangela kumahotela la wonke umuntu wonke ama-occupancies ethu abe phezulu ukutshengisa sibe ukuthi iminyaka lo ngathi umnyaka oyingithi kula yonke iminyaka yonke edlulileyo.
Njengabantu bamahotela lile mizamo yini moyo eliyenzayo lani yokukhuthaza abantu abahlala ngapho eVictoria Falls, abantu abahlala kwezinye indawo zelizwe okungangokubehlisela imbhadalo yokuhlala ukuthi labo babuye bazebona eVictoria Falls?
Ukuba njalo kunjalo baba Nkomo ngenxa yokuthi eVictoria Falls wena uyazikhethela ngemali yakho isikhwama sakho ukuthi singakanani. Kule ndawo ezinjengamahotela, amahotela abe makhulu kulamanye amahotela esithi ngama-stars, la uyazikhangelela ukuthi wena ungena kuluphi uhlangothi ukuze ukwanisane nakhona konke lokho thina siyakubala phakathi kokuthi wonke umuntu ulelungelo lokuthi akwenze ethekelela eVictoria Falls. Ngakubalisela njengezikolo ziyakwanisa uya hlala engxenye kwezinye izikolo ekuzeza kulama-national parks lodges, abanye bayakwanisa ukuthi behlala khona ngale kulama-rest camps, kulama-private lodges, sosiza-ke ama-hotels kuze zama-hotels angkhona ayehlukanehlukene ngama-prizes angkhona la usiza kuphethela ngokubona ukuthi leyi ndawo yena ungikwayo inhle ngaluphi uhlangothi ibamba ngezithekele ngaluphi uhlangothi.